Amalungu ebandla lezanuphepha anqotshwa ukhetho lwamaprimari ezansi emandebeleni agoqela umnumzana Bedingfield Ncube ebehlezi ekhalaza ngokuthi ukhetho kaluphuthwanga kakuhle njalo kumele luphindwe. Bebesithi njalo amanye amalungu anjengomnumzana uMphile Marobi bekungamelanga angene kukhetho ngoba engekenelisi iminyaka emihlanu ekubandla lezanuPF. Iningi libikwa lisele libambiwa ngaphansi lapho kumenyezelwa ukuthi uNcube sezanqintisa endaweni kaMarobi emhlanganweni okuqhutshelwa emahofisini awebandla lezanuPF izolo. UMarobi uthi umiso wokunqintisa kukhetho kungenasizathu kodwa kathandanga ukukhuluma kabanzi ngalolu daba esithi kukhulunywe leziphathamandla zezanuPF. Umgcini sihlalo wezanuPF ezansi emandebeleni umnumzana Rabelang Tshweni uthi amabizwa labo abazamela ibandla lezanuPF kulo mhlubulo avele eHarare njalo ngeke achaza ukuthi elingancube lona lingene ngaliphi. Imizamo yoxoxelo nobhala obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zebandla umnumzana Obert Mpofu iyehlule. Iningi eGwanda South libikwa lisidla amalahle ngenyathelo elithethwe izanuPF lisithi alisoze limvotele uNcube. Kulo mbiko subhode enkundleni okukhulumisana ebulenjini eWhatsApp okhuthaza uZulu ukuthi avotele ilunga le-MDC Alliance eGwanda South othi atheleni ibhola ehlathini njengoba abanye besithi ibhora Msango njalo yethesa uNcube umlandu wokugobha izandla eminyakeni edlula amajumi amabili esephalamende. Ocubungule ezombusazwe umnumzana Mlamo Lenkomo uthi indlela amabandla ezanuPF kanele le-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa aphathe ngayo udaba lwamaprimary kuveza obala ukuthi intando kaZulu kayilandelwa.
Sekubonakele ku-MDC lakuzana ukuthi amaprimary ama-branches ayakhetha usibani bani utabamele kodwa uthole ukuthi ama-national officials ephathi akukutshintsha lokhu akhiphe lo afake lo. Loku kutshengisa ukuthi idemokhrasi iyasilela kakhulu kuzanuP F naku-MDC. Into edanisayo ukuthi manje pho abantu bazakhetha ngaphi ngenxa yokuthi i-opposition le-ruling party bakhanya ngathi bazimbila zantabanye nje.
Kubikwa kulo ngungezwanani kumanyano ye-MDC Alliance lapho amalunga we-MDCT abikwa efuna ukuhluthuna izihlalo zamalunga awe-MDC egokhelwa ngunumzana Westman Ncube. Isikhulumeli se-MDCT ezansi emandebeleni egokhelwa ngunumzana Nelson Jamisa umnumzana Eke Moyo uthi bekulo kungazwanani kodwa sekulungisiwe.
Ngoba kulezi khenqe lapha nalapha abanye abakhalayo ukuthi yini la ngisangenanga kusuke kwangena ubani yena ube yilokhu ube ngamelanga angene ngoba eyilokhu. But engakutsho ukuthi hayi i-primary election isifikile isidlulile abantu sesikhangelele ukuthi sekunomination court lawa abavunyelweyo yi-alliance at provincial level bazaba appointed ke kunomination court ngelanga lona lelo.
Udaba lwamaprimary lokho luhlupha kuzanuPF le-MDCT lapho kubangwa khona izihlalo kungenani lokuthi idale le-nomination court lizahlala kunsuku ezilithumi ezilandelayo. UNkomo uthi udlakelo olube khona ukhetho lwamaprimary luyadanisa.
Inhlanganiso elodlakela kakhulu yasuka la lokudala izanuPF. Into edanisayo yikuthi lolu dlakela ungathi siyathelela amanye amabandla siluthola la ku-MDC namanye amaqembu. Udlakela kakhulu lungathi aluhambisani le-democracy kungenxa yokuthi luyindlela yokwethusela abantu ukuthi bangakhululeki benga-expressi ama-views abo ngokukhululekileyo.
Eminye imbiko iveza ukuba uMarobi uvinjwe ukumela ibandla lezanuPF ngemva kokubonakala kwembiko abeyibhala enkundleni yokukhulumisana lokuzilibazisa ebulenjini eFacebook lapho kade esola abaphatheka kumbhuqazwe wekukrawundi. Ngeviki edluleyo umongameli Emmerson Mnangagwa uke wathinta ukuba bakhona abanqobe ukhetho lwamaprimary asekebumbe iqhinga lokumkhipha esihlalweni sikamongameli besebenzisa amandla edalela ephalamende. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.